Lokhu kuza ngesikhathi kuqala iteme esithathu namuhla ilizwe libhekane lobunzima obukhulu ngenxa yesimo somnotho. Kunje idola lakuleli eleZik liqhubeka lisiwa isisindo, njalo izikolo eziningi zidinga ukuba abazali babhadale imali yesikolo ngedola leMelika. Abazali abaningi bathi iholo labo alikhutshulwanga, kodwa izikolo zilokhu zikhweza indleko zifuna ukuba ihambelane lentengo yempahla. Abazali abakhulumele Studio 7 baveza ukuba ukuvulwa kwezikolo kwethemu yesithathu le sokubashiye bemadolo nzima ngenxa yesimo somnotho. Omunye wabazali abakhulumele ntathe lezindaba ngumnumzana Makhosi Mdlongwa isakhamuzi seHarare.
Kusithamulile kakhulu ngoba ezinye izitolo eziningi ezinento ezichiphileyo ezifana lamabhuku lokudla kwabantwana kwayebhodini kutholakala amashopu la athengisa nge-USD abasayamukeli iziki, njalo nxa uthenga emasupermarket la amanye esiwajayele intengo yeziki ingani phezulu kakhulu.
Umdlongwa usekelwe ngumnumzana Cuthbert Sibanda othi ukukhuphuka kwentengo yempahla akuhambelani leholo, njalo kuphakamisa ukubhadalela indleko zesikolo.
Kulezinye-ke izikolo ezithi zona bhadala ingxenye yakhona ngamadola eMelika, enye ingxenye ngamaziki.
Umnumzana Mlungisi Mabhena uthi ukuwa kwesisindo semali yeziki sokubangela ubunzima ekubhadaleni imali yesikolo yona edingakala ngedola leMelika.
Thola ukuthi abazali abaningi abayitholi i-US dollar njengokuthola abenza khona iziki. Kulabo abathola ama-US dollars balokuthi bayitshintshe ngentengo engani phezulu begcine sebebhadala amaziki lawana.
Umzali unkosikazi Nomathemba Mleya uthi kalalwazi lokuthi abantwana bakhe abathathu baza kwenelisa ukuqeda isikolo kumbe ukuzehlula phambili.
Ukuvula kwezikolo yinto esisindayo kakhulu. I-mental health yethu azimanga kahle ngoba uthola ukuthi imali yonke eyabibeyiwe sesihambisile abantwana ezikolo. Akukho lula sibili ngoba intengo yento zonke iyabe ikhuphuka. Ngapha thina siyabe siphethe amaziki. Iziki leli akusiyo yonke indawo lapho elamukelwa khona.
Kodwa okhulumela uhulumende kugaba kwezemfundo umnumzana Dawunkana Ndoro uthi uhulumende uyazazi indubo ezibhekane nabazali esithi abangenamali kumele babhalise phansi kwenhlelo zikahulumende.
The Ministry of Primary and Secondary Education encourages community members including and especially community leaders, parents and guardians of school going children.
Ugatsha lwezemfundo lukhuthaza uzulu ukuba ancinde uhulumende. Lokhu kuzanceda ukusekela imizamo kahulumende eyokuncedisa abantwana laba.
Sivula izikolo namhlanje inhlanganiso United Nations Children's Fund UNICEF yethule umbiko othi kulabantwana abafika 500,000 abangayi esikolo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.